Siyalamukela kumsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 1 Mabasa 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza saseWashington DC. Sitholakala emoyeni lasebelenjini kuinternet kuwebsite yethu ethi www.voaindebele.com. Ngizaphinda njalo iwebsite yethu www.voaindebele.com. Elingali tshona njani kumagumbi yamane omhlaba elingali khona olamukelayo emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Sidanti kule freedom of speech, freedom of expression, freedom of movement eZimbabwe. Abantu bakhuluma izinto eziningi emapepeni. Akule ndaba lakho. Kodwa ukuthi yena athi yena ufuna ukuthi abantu bayenze i-uprising. Ukuthi khona uthiphe uhulumende lo hayi luka kwenzakala iphela.
Umnumzana Morgan Tsvangirai okhokhela elinye icele MDC ubikwa elakho ukubotshwa ngemva kwenkuthazo yakhe yokuthi uZulu avukele uhulumende ngoba isehlulekile ukubusa ayenze esejombe.
Abantu abangazwisisi ngodaba lozi but sizama ukuba explainela at least abanye sebengani bayazwisisa but abaningi abakazwisisi ngodaba lozi.
Lokho kungakacaci kuzizalwane zeZimbabwe esihlala kule South Africa ukuthi zenzeni ngombiko othi nxa isikhathi sencwadi zemvumo zokuhlala eMzansi singafika kuzamele ziphindele ekhaya ukuyazivuselela.
Samukelwa ngembono ehlukeneyo isixwayiso sika Registrar General sokuthi bakhangelisiswe abesilisa bakwamanye amazwe abadinga ukuchada labesifazana abeZimbabwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa khona pha kulumsakazo weStudio 7. Ibandla lezano PF lithi umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ulakho ukubotshwa kulandela inkuthazo yakhe ukuthi uZulu avukele uhulumende ngoba isehluleke ukubusa. Imbiko le abikwa eyenze emhlanganweni werally eJombe ngempela sonto. UTsvangirai ubikwa ethe umnotho welizwe ususuye nganxele nanku izisebenzi zikahulumende kasathola iholo ngesikhathi abantwana besikolo kabenelisi ukuya esikolo ngoba imali yeBIM esiyachaphazwa ngabasekeli bezanu PF lokuthi kulandela athi ikutshontshwa kokhetho. Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Rugare Kumbo uthe lanxa engazi kahle ukuthi uTsvangirai wakhuluma na la mazwi kumbe hathi ulakho ukubotshwa ngamapholisa ngenxa yokuthi la mazwi kawalunganga.
Mina amareporta engibuza ukuthi uthini ngento ekhulunywe nguTsvangirai yokuthi khona hayi kuzoba lo mvikela ngenxa yokuthi abantu bayahlupheka. Akula notho akulani ama reaction angakaphumanga kuhle arikwa lalokho lalokho ngathi mina hayi manxa mina ngizangizwa ukuthi uTsvangirai uthene kodwa manxa kudiqindisa ukuthi khona wathena abantu bakele bamele bavukeli uhulumende lenxa yokuthi bayahlupheka hey akula mali akula nto enhle eZimbabwe kathesi. Athi manxa enze so uzabotshwa ngamapholisa angabotshwa angazabuye sithwena abantu uhulumende lo ngalunganga. Into lezi kazizifuni kathesi thina sifuna ukuthi kube lokuthula lokubambana lokuyenza ukuthi inodethi iphumelele. Yikwethu kufunayo asifuni ezinye izinto kodwa manxa akhuluma njalo manje singathini uyabotshwa phe.
Kodwa engathi ke yena ulelungelo lokukhuluma khona lokhu ke.
Hayi, azithanga zithi uthi kanti kule freedom of speech, freedom of expression, freedom of movement eZimbabwe. Abantu bakhuluma izinto eziningi emapepeni. Akule ndaba lakho. Kodwa ukuthi yena athi yena ufuna ukuthi abantu bayenze i-uprising ukuthi khona uthiphe uhulumende lo hayi luka kwenzakala iphela. Nawe manxa kuthiwa nguye obusayo ubungazozivumela into enjalo. Umuntu oyenza khonoko kathesi ilizwe yama-elections ephilile abantu bethule kavunyela ukuthi ayenze izinto ezinjalo. yikho esikukhuluma khona ukududa hayi manxele ufuna ukukhuluma madoda sila lelabantu abaku parliament ingabe bayakhuluma akula umuntu owadena bazabuthi
Hello ke ngumnumzana Rugare Gumbo isikhulumeli sebandla lezano PF bekhuluma ecingweni le studio 7 eseHarare
Inhlanganiso ezizimeleyo zilokhu zikhuthaza uhulumende ukuthi aqinise ukuthembeka lapho isabela impahla abantu abathinteka ngezulu lesikhukhula ezigabeni zelizwe ezigoqela iCholocho leTokwe Mokosi eMaswingo. Impahla lezi zigoqela ingubo, izigqoko, amatende kanye lokudla njalo zivela inhlanganisweni ezizimeleyo kwamanye amazwe kanye labantwini makhaza. Ezinye inhlanganiso ezikhulumele Studio 7 zithi imigwaqo ilokhu ichelela iCholocho njalo azenelisanga ukuqhubela abantu lezimpahla kodwa bazichele emahofisini kaSikomichi eyiyo ezakwaba lezimpahla. Umfundisi Edson Dube owebandla lePentecostal Assemblies of Zimbabwe eCholocho lona eliqoqa impahla zokwabela laba bantu njalo eliyake lisebenze lohulumende ukuze aba usichasisele ngamanyathelo athathwa libandla lakhe kulolu daba.
Ekuqalisweni kwama-flats lawa eqalisa nibembona sibili izinto zihamba zisiyafika njalo silandele sibuze ngoba abantu aba-affekthayo kumelele ukunanzelela ukuthi khona ngabazalwane bethu kube ngasomamemba ichurch lampa ngama-members amanye ama-churches
kodwa imigwaqo ibili ivumela yini abanye bathi imigwaqo ayivumi
ya imigwaqo ekuqalisweni ibisala kulamadoda lapha lemoto ezingane izindolo laba be-doctor without borders imoto zabo yizakade zisemele ukuyafika but ekugcineni ngapha bese kufike kunyaka ephelele sike sasebenzele kakhulu ngisatshela abantu izindlini le IOM International of Migration bethi singavele sifike ku-DA u-DA uyaphuma vele amanye ama-members engu-2 angu-2 kuhlangane lami sike sesihamba siyafika ku-sport bakungadinga ukuthi sihambe sonke kodwa nxa sesiyakwenza lokhuyana okuthiwa i-assessment i-assessment iyadinga ukuthi isindiprotection yini ihambe yonke iyebonakala okuleyo ndawo please i-Elizabeth seliyi-collectile kumele ibuye ku-committee ku-DA u-DA e-approve labantu abazale bezancediswa u-DA as a chairman ndepo kumele e-approve ilisti leyani ukuthi sifo sure laba bantu kuqakathekile ukuthi bencediswe ngalokhu lalokhu kumbe benzelwe lokhu lalokhuyana why sikutsho lokhu sisenzela phela usponsor phela kumele ethole lapha okusayine khona i-15 ukwenzela ukuthi beqhubeke phela nencedisa nxa isponsor singasatholanga lapha okusayine khona i-15 kuyafanana lokuthi umfundisi uDube ngafika eBulawayo kumbe fike eHarare ethole umuntu ofuna ukuncedisa abantu labantu nxa kungadingi ukuthi besayine ngiyakukholisela emzini wami so ngingafonela nobhishopu wami ubhishopu wami ukuthele wathi sebekela hlala phansi ngale kumithini so kumele sithole olunye uncedo oluzabuya kulabala abantu kakuyenzi ukuthi khona ngizisarende ngoba kuyabe kumele kuyefika kusipoti kubonakale ukuthi khona basayinile abantu labana kwenza ukuthi ngithathe phela lapha abasayine khona ngibise lemuva kwenza ukuthi kusizo luqhubeke lusiya phambili asoze ngitho okuningi ngalezi nhlanganiso ezisuka zithiye ukuthi babe bevumelenene ngoba sonke isikhathi mina kanyibi khona ngumuntu engihlala ngibhizi kakhulu
usizo lukhanya luyeza ngamandla naye ebantwini abasetsholotsho abaswele ukudla le mpahla zokugqoka
hayi kathi ukudla kathi ngingaswele ngoba khathesi ngingaxoxa nobishop ukuthi no yazi sengani kule duplication ukudla sekubuya kakhulu izigqoko sezibuya kakhulu kungani labo khona ngalinxa bethe bahlala executive ngale Harare ubishop wami ukuthi beke bekhulume ngokuthi sizame ishelter abantu ababebe leshelter wasethi ano uza kuphothela namhlanje ngoshiwa bakhona ngale Harare kumithini okuthi kuzama kale nje just ishelter abantu ababebe kushelter ngoba ukube sibanika ukudla lezigqoko behlezi phandle hayi kakumithi
Lo mfundisi Edison Dube owebandla lePentecostal Assemblies of Zimbabwe wekhuluma ecingweni eseCholocho
Lanxa amalanga ukuthi incwadi zezalwane zeZimbabwe zokuhlala lokusebenza kusemthethweni kwele South Africa sezizadinga ukuvuselelwa iziphathamandla zeZimbabwe zithi kazazi lutho ngalelo nyathelo. Umphathi ntambo ezenzakala kwele South Africa umnumzana unkosikazi Naledi Panda wethule imbiko kumaviki ambalwa asanda kwedlula esithi nxa ilanga lalezincwadi lokuthi azisasebenzi kuzamele izizalwane zeZimbabwe ziphindele ekhaya ukuyazilungisisa zizivuselele zikhonale andubana ziphenduke kwele South Africa. Kodwa lumbiko awucacanga okubangele ukuthi inhlanganiso ezilwela ilungelo lezizalane zeZimbabwe ezise South Africa zicele ukuhlangana lo nkosikazi Panda ukuze achasise ukuthi iziphepheli ezingenelisi ukuphindela ekhaya zenzeni leminye imibuzo eminenginengi. Unkosikazi Loveness Rusike, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Migrants Association, utshele iStudio 7 ukuthi uPhando kabuyanga emhlanganweni walamhlanje.
Uminista wangkhona sambonanga, so sifunele sikhulume lo uNaledi Phando. So sigcine sikhuluma lo Director General Communications uRoni Mamwepa.
Khabalitshelanga ukuthi uminista lizambona nini?
Bathe uminista sizombona next week kodwa abakasitheli i-date.
Bathini abanye abantu nxa ikakhulu nxa besizwa ngodaba lona lolu ukuthi luhamba njani?
Abantu abakazwisisi ngodaba lolu but sizama ukuba explainela at least abanye sebengani bayazwisisa but abaningi abakazwisisi ngodaba lolu.
Ye kuthiwa kona eZimbabwe abaphathi intambo kabakwazi ukuthi kuhamba njani ngodaba lolu. Nxa lisizwa khona ukulithini lina ngakho?
Thina khona lokho asingani asivumelani lakho ngoba khona ngale bayakwazi and lathi simelele ukuthi siye khona eZimbabwe siyekuza ukuthi uhamba njani. Ngase silungisisi lesesikhulume lo minista ngapha.
Manje labo abaku-asylum abangenelisi ukuya khona eZimbabwe bazayenza njani?
Yiyo indaba esingani siyazama ukuthi sikhulume ilungisise yona leyo ngoba abantu abaningi abasoze bakwanisa ukuthi bahambe eZimbabwe.
Manje njengenhlanganiso kukhona yini elikwenzayo ukuphathisa bona labo abangakwanisi ukuhamba?
Ye, yikho esikuzamayo khona lokhu ukuthi sibambane sikhulume sizayenza ama-meeting sikhulume labo sihlangane labantu. Sibatshele ukuthi kuhamba njani and bazwisise ukuthi sizobancedisa kanjani. Ukuthi bengaze basuke besiyayenzela izinto zabo eZimbabwe kulungiswe khona.
Ungasitshela yini amanye amalunga enkokheli yenhlanganiso yenu?
Lo upresident wethu nguMr. Gistich Nogwenya ePretoria. Lo uchairman wethu nguIsaac Mzimba. And then u-organizing secretary Mr. Mzenda Daniel. And then sino treasurer wethu Mfarisai Mureki, and then lo Brian Tumbo. U Brian Tumbo laso kungama coordinators eGauteng and u Bishop Mafunga useDurban. Eastern Cape slo Muzimba wakhe Walter, and then iWestern Cape sino Innocent Wenjere.
Hello ke ngonkosazana Loveness Rusike, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Migrants Association, obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Kuhlandla lesibili lodaba lwabafundisi abadlwengula abesifazana emabandleni abo, lamhla sihlolisisa ukuthi kuyabe sokutheni nxa abafundisi besenza lokho yabantwaneni kubo mama abendileyo lamantombazana. Bakhona abathi kumele abesifazana baqhiye bagqoke lezembatho ezilenhlonipho njalo behambe lomunye umuntu nxa besiyakhulekelwa ngabafundisi. Abanye bagcizelela ukuthi abafundisi kumele bakhulekele labo abafuna uncedo belabo mkabo kulokuthi okhulekelwayo abe yedwa lomfundisi. Ukuze sihlaziye udaba lolu ake sizwe unkosazana Stars Thebe Mathe olwela ilungelo labesifazana endaweni lomnumzana uThandeko Zinti Mkandla, umfundisi weMethodist Church njalo uyingcwethi kwezamasiko esintu, bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Kunzima Dube ukuthi singathi kuyabe sokutheni kumfundisi, kodwa nje emntini wesilisa wonke angathinta umuntu wesifazana phela angithi umzimba wakhe uyasuka usibalolaka sutshengisa ukuthi uthinte owesifazana. Pho-ke umfundisi, mina ngangithatha ukuthi umuntu ongumfundisi usekulea siyani simo esilenkanuko ezingaphongubuyalula ngoba phela engumuntu olokholo oluqinileyo njalo ithandazise nqabela phela konke khonokho. Kwakungidanise mina ngize mfose ngicabanga ukuthi abafundisi baqanjelwa amanga. Kuya ngethusa sibili ukuthi kathi kusuka kuthini?
Baba Mkandla, kusuka kuthini?
Ukuthi kusuka kuthini sibili, wonke umuntu kuyamangalisa. Kodwa-ke mina ngithanda ukuthi ngithi yebo empeleni, yebo abantu laba abanye babizwa ngelabafundisi bengayisibo labafundisi labo. Yinto nje esiyaba khona ebantwini ikakhulu angisoli mabandla avukayo mthola bona abafundisi okuthiwa abafundisi abasemabandleni lawo ngoba abalandelayo imvava babesithi into eqondileyo. Abanye vele bacaca ngabo ubufundisi lobo mbuseni isifundisi lezo bevele bengobhinye ngoba nxa usisesimeni ezinge lokuba ngumfundisi njengoba umathele esitsho kukhangelele ukuthi uzinqande uzithibe entweni eziningi. Lanxa inyama ingatsho okunye kodwa kumele umkhumbulo lesazela sikuthinte ukuthi lokhu kakwenziwa ngobana uyabe ungesabi bantu kuphela usesaba lalo othi uyamkhonza uNkulunkulu okubona ngitsho lasemfithekeni. Kutho ukuthi labo bantu bavele nje bacatha ngelokuthi bangabafundisi bona bevele bengekho duzane la yena lo abantu bafundisa ngaye.
Mbuye kuye njalo Mathebe, nxa sukhangeleke imizwa yabafundisi akumelanga ukuthi ngayiyanqundeka nxa sokubuya iindaba ezinje.
Yikho ngithilo Dube ukuthi bengicabanga ukuthi esimeni sobufundisi imizwa iyabe isisesimeni sokungaphonguthi lula nje mahlayana. Isiphonguthi lothu lothu lokhu kuyathusa okumangalisayo asazi singabuya mhlawumbe sibhekane labo mama laso isifazana ikakhulu lutsha lolu izolo besibona kuthiwa umama uyembathisa ikhanda lakhe uyaziphatha ngendlela yokuya enkonzweni nxa kulandela imithandazo. Ngabona labo mama kumele bananzelele ukuthi kathi sebefaka abafundisi ngandlela esilingweni ngandlela abantu bese kubuyelwa esimeni sokuthi umuntu embathe okuzothileyo ukuze umfundisi angabi layo inkanuko baqhiye bagqoke okufaneleyo kungalethi imizwa egcekeni. Ngicabanga ukuthi lakho kodwa khonokhu kugqoka kwethu mama sokusondeza abafundisi esilingweni ngoba angeke ngikhangele sibili isimo umuntu esiye echurch ukuthi lesi hhayi labana amachurch ababesithi ye ungakupendwa akwenziwa lokhu kuyaqhiywa bakusenqabelwa khonokho ukuthi umfundisi angagcine sephambuka.
Baba Mkandla, kambe kunezilingo ezinjalo yini?
Izilingo zivele zisebantwini njengoba sisitsho nje sonke sivumelana ukuthi umuntu wegazi lenyama ulako ukungena esilingweni ngoba lalo iBhayibheli liyakutho ukuthi abantu baza kungena ezilingweni kodwa kube sekusithiye akunasilingo esingaphezu kwamandla abantu ngabala encwadini yabasekhonile bokuqala abona ngu-chapter 13 uzahlangana lakho khona lokhu kube sekusithi kathi angithi laso isifundisi asiphongumnika njengekhowa kumele simile emuntwini ovele elobuntu khonoko okwenza ukuthi abantu bangahambi inqumi emphakathini besesaba ukuthi vele kuyazila kuyahlola lakwekufundisini kunezinye izinto okumele ziyihambe le simo sokuthi lo umuntu ma ebesenza lokho okunye kasekho esimeni sokuba ngumfundisi ngoba lakulesimilo kule nkangelelo ezithize okumele azenze kuze kuthi lalabo abanye omama abangabe belula bezama ukuhuga ngoba lakungaba ligugule ukuthi akhanye enasenamakhelwana lo mfundisi behluleke ngobana uyazivikela kumele umfundisi azivikele azibiyele ngothango lomzwangedwa lukanembeza ukuthi lokhu engikwenzayo yikho yini kumbe kayisikho azithibe entweni zona lezo ezikhona ngithe izilingo aze akazibalekele angakubalekela yikuwela esilingweni sona leso.
Nxa singavala khonapho umama Mathebe, kambe abafundisi abadlwengula-ke omama khonapho kumele benziweni? Kayikhale phela ibhathiza phela.
Hhathi, ingakhali ibhathiza. Akube lo mthetho yokuthi akula muntu wesidlisa ongumfundisi ongaba lowesifazana bebobabili engekho phela okhangela inhlelo zabomama. Okhangela inhlelo zabomama umele angene laloo mama phakathi kwamfundisi. Kwakhona phela omama balezikhundla labo ezinkonzweni lapha kwazakala ukuthi hhayi nxa ngingafanisa nje lenye i-church elabogosa kuthi ugosakazi ngiyongena lezigulane phakathi kumfundisi ukuze kwenqabela izilingo bese kusithi ikakhulu ekwembatheni imithetho yokwembatha amabandla kaakakhangelisise sibili ukuthi nxa umuntu noma i-church ingahamba ngenze i-makeup yami ngimuhle kodwa nxa sengile ndingoko yokuthandazelwa kunesimo okumele ngihambe ngiyiso sona ngikhiye ngisiyaguga ngaphansi kwamfundisi kumele kube le ndlela ekuthi iqakathekile yokukhangeleka nxa usiya kwenza imikhuleko eqakathekileyo efuna ukubanjwa ngesandla ukuze lapha singafaki abafundisi ezilingweni imizimba liyakhulumisana yodwa uthole sokuphendulene khona abantu imlomo yabo ivalekile. Izolo bekunendlela zokwenqabela ukuthi imizimba ingaveli ithule ithole ithuba lokukhulumisana. Bangathintani inyamathinyama lethandazelana.
Lapho sizwe unkosazana Stars Thebe Mathe olwela ilungelo labesifazana lomnumzana othandeko Zintimkandla umfundisi we-Methodist Church njalo eyingcwethi kwezamasiko esintu bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ago Studio 7 Live Talk lamhlanje sihlaziya isaziso esethulwe yihofisi ka Register General sokuthi abeselisa abakwamanye amazwe bazakhangelisiswa andubana bachade labesifazane beZimbabwe.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Leva laleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa akwele Kenya abika ukuba abantu abayisithupha bafile kwalimala kakubi abangamajuma amabili lanhlanu ekudubukeni kwamabhomba endaweni ezintathu esigodlweni salelo lizwe iNairobi izolo ntambama endaweni ehlezi abadabuka kwele Somalia abanenge.
ELiberia seligcizelele ukuthi sokulabantu abane asebefile bebulawa ngumkhuhlane we-Ebola. Lumbiko uphuma ngemva kwembiko ethile umkhuhlane uqhamuke wahlasela wabulala abantu abambalwa kwele Guinea lakwele Sierra Leone.
Kwezabesifazane lamhlanje.
Abesifazane baveza imbono ehlukeneyo phezu kombiko osanda kwethulwa ngabe ofisi kamabhalane omkhulu kahulumende uRegistrar General ogcizelela isixwayiso kwabesifazane ukuthi badingisise ngokugcweleyo udaba lwabesilisa bakwamanye amazwe abafisa ukuchada labo. Bakhona abathi kuqakathekile ukuthi kwenziwe lokho, abanye ngababeka ehofisini ka-Registrar General le umlandi wokukhangela uhlangothi lunye phezu kwalolu daba besithi umbiko ungatsho lutho phezu kwabesifazane bakwamanye amazwe njengoba bekhona abesilisa bakuleli abachata labo. Intatheli izindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umabhalane omkhulu elizweni uRegistrar General umnumzana Dubai Wamdede usanda kwethula umbiko wokukhumbuza abesifazane ukuba bahlakaniphe badingisise ngokugcweleyo phezu kwabesilisa abafuna ukubachada ikakhulu nxa bengaba kwamanye amazwe. Lumbiko ubangele ukwehlukana kwemibono phakathi kwabesifazane ngezizathu ezijiyeneyo. Bakhona bathi yikwephula ilungelo labo, kuthi olunye uhlangothi lutshengisa ukuvumelana lalo mbiko kaMdede bethi ngoba okwenziwa nguhulumende kuhlose ukubavikela kunhlungu abalakho ukuhlangana lazo nxa selivela iqiniso. Unkosazana Koliwe Nyoni ngowesifazane osesemutsha osebenzela uhlangothi olubona ngezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane ezokusakaza elizweni kanye lokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku enhlanganisweni yemisa Zimbabwe. Uthi uManyoni lanxa kuyisixwayiso esihle esinikezwe ngabe ehofisi ka-Registrar General kunye kuphela okusolekayo kiso, ngoba ethi kusobala ukuba kukhangelwa hlangothi lunye kuphela ikanti amacala edalwa nguye wonke umuntu kungakhathalekile ukuba ungowesilisa loba hatshi.
Mbona ngani ukuqakathekisa kokuthi kukhangelwe abesilisa yikho esingakuthi yi-stereotype? Yikuthi kukhangelelwe kumbe kungani kujwayeleke ukuthi abantu abalama-criminal record kumbe abonayo ngabo baba? Kukanti labo mama kuyatholakala ukuthi kukhona abanye abasestokisini masikhuluma kanje, njalo kukhona abanye abathonisiswa malanga wonke ngokuphambanisa kwabo.
Lokhu kungenye zendaba uManyoni athi ziphambana lomkhankaso okhona ophezu kokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane.
Kumele kuthiwe kuthiwa nxa kuhlolisiswa ukuthi ufuna ukuthathwa ngumuntu ongaso welizwe lethu, kungayisikho ukuthi ngowesilisa kumbe ngowesifazane, bonke kumele behlolisiswe. Yikho esihlala sikhuluma ngakho masisithi sifuna ukuthi kube le gender equality kumbe obaba labomama bebehlolisiswe kumbe bekhangelwe njengabantu abalokusebenza kumbe ukuphila okulingeneyo.
Kodwa unkosazana Lulu Brenda Harris wakobulawayo uthi lumthetho mawuqiniswa ngokuphindiweyo bahlolwe ngokufaneleyo abesilisa laba ngoba beyibo abavame ukuqilibezela abesifazane bakuleli bebachada ngenjongo yokuba kube lula kibo ukuzithola incwadi ezidingakalayo ezibavumela ukuhlala kuleli.
Mina ngifumana kakhulu la registrar office because ngiyakwazi ukuthi kula madoda agangileyo abuya lapha ezothatha abafazi beZimbabwe because I know of one instance omunye umama wehlala eNkulumane walotshelwa kumNigerian wathi uzamenza abe ngu-co-director wekhampani yakhe etown ngapha ebobulawayo. Kodwa sobechajile 3 months wakasukumqila wamxotsha endlini abantwana bakhe bokhe kathi uma ngikhulu ngithengisa amatamatisi. Ngiyakwazi ukula abanye ababuya lapha jedule ngothando befuna ukuthatha abafazi balapha kodwa mna ngivumana le-registers office ukuthi-ke abakhangelisise ama-documents abo babefuna nokhalapha lizwe naleli.
Kungenziwa lokhu unkosazana Harris uthi kuzaphathisa ekuthini bavikeleke abesifazane bakuleli engozini yokusetshenziswa nje yilabo baba bebachada okwesikhatshana bese bebachiya egcekeni ngoba isifezekile injongo yabo yokudinga uhlala kuleli ikanti owesifazane yena uyabe ephelele ngoba esemnyameni.
Ye yeah, kumele because ngakhangela nto abafazi abaningi bangapha anti sebeyisabe si-desperate for imali into ezinjalo so uyangena into ezinalezi umuntu angalifuna ukuthatha angela emfazi lwayo egijima esayifana nesafuna imali. I think yeku-right sibili ngoba abafazi mina kumele baprotectwe ngendlela engibona. I think register is right kumele baprotect abafazi baprotectwe bagcine kahle.
Owake waba ngumsekeli womphathintambo ogatsha olubona ngezokuthuthukiswa kwendaba zabesifazane ngesikhathi kulo hulumende umanyano ophethe uhlangothi lwezemithetho ebandleni le-MDC ekhokelwa umnumzana Morgan Tswangirai engumgcini sihlalo njalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezemithetho unkosazana Jesse Majome uthi akavumelani lalokho okulokhe kukhulunywa ngabehofisi ka-Registrar General.
The Registrar General, if he's the one who issued that notice, must resign again because it's what he's doing is totally unconstitutional. It's unconstitutional, it's unlawful. There is a constitution in this country that enshrines the equality of men and women and that outlaws all forms of discrimination. It's said that they want to waste taxpayers' money in vetting foreign would-be husbands of Zimbabwean women. What about the Zimbabwean men? Why are they and foreign wives not also being vetted? It's patronizing, it's degrading, it's an insult to the intelligence of Zimbabwean women.
Lokhu kufana lokubuyisela imithetho ebikhona ilizwe lingakatholi uzibuse lapho wesifazane bekuthiwa ngowesintwana ngoba bekudinga ukuba amelwe ngowesilisa sikhathi sonke. Unkosazana Majome athi ube ngonganelisi ukuzithathela isinqumo sakhe njengomuntu osemdala.
It is by one fell swoop reducing Zimbabwean women to minors again that they're incapable of making decisions for their regarding their lives and need to be somehow paternalistically protected. But thankfully it is unconstitutional and the Registrar General had better immediately revoke that because he's showing that, you know, that's incompetence, I'm sorry to say. He is not empowered to act unconstitutionally. His role is to implement the law and abide by the constitution. It's a shame. It's shocking that he can actually issue such a notice.
Kulo mbiko ophume kunsukwana esanda kwedlula uRegistrar General uqonqosela abesifazane laba ukuba badingisise ngokugcweleyo phezu kwabesilisa bakwamanye amazwe laba bahlolisiswe ngokufaneleyo anduba bachade labo. Abehofisi le bathi lokhu kumele kwenziwe zingatsha zonke zikahulumende kusukela kolubona ngezokungena lokuphuma kwabantu elizweni Immigration Department kanye lasemahofisini amela amazwe alabo baba kuleli anduba bavume ukungena kule mtshado. Abalemvumo okusemthethweni yokuchadisa uZulu kuleli ama-marriage officers labo bakhuthazwa ukuba bayiphathe ngonanzelelo langokuhlakanipha okukhulu lindaba yemitshado ebakhona phakathi kwabesifazane bakuleli labesilisa bakwamanye amazwe. Le nkokheli zomdabu okubalisa izinduna lazo zikhuthazwa ukuphatha indaba zalolu hlobo ngokuhlakanipha okukhulu lapho abathandanayo laba sebefuna ukuchada ngendlela yesintu. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga ke Mavis Gama. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu-Chris Gande, lilale.
Lami oyena osithandekile Mhlanga.